Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 5 Ntulikazi 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Iziphathamandla zesibhedlela se-Ekusileni koBulawayo zithi sesilesiqiniseko sokuba isibhedlela sesingavulwa kulandela ukuzohlolwa kwaso zingcwethi kwezempilakahle.
Ama-cases awe-COVID-19 asengezelela. Nxa unanzelela kwathi kuqala ama-case ayemalutshwane, kodwa kuthe sokusiya ngenxa yama-lockdown akade khona, kodwa uhulumende uthe sethukulula izibopho ze-lockdown ukuze umkhonomi lawo uncediseke ngcono. Sinanzelela ukubana ama-cases asesiya esengeza.
Ingcwethi kwezempilakahle ziveza ukukhathazeka ngokuqansa kwenani labantu asebetholakale bele-COVID-19, ikakhulu umkhakha omutsha obizwa ngokuthi yi-Delta. Abenhlanganiso yeZimbabwe Civil Society Organization, Scaling Up Nutrition Alliance, abasebenza labogatsha lwezempilakahle bakhuthaza abesifazana ukuthi baphe abantwana ukudla okwakha umzimba okugoqela uchago lwebele ukuze wondleke kuhle. Zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kulo msakazo. Iziphathamandla zesibhedlela seKusileni koBulawayo zithi sesilesiqiniseko sokuba isibhedlela lesi sesingavulwa kulandela ukuzohlolwa kwaso zingcwethi kwezempilakahle ukube siqale ukusebenza. Lokhu kwenzakala ngesikhathi sokulempiko yokugcwala kwezibhedlela zeThorngrove Isolation Cell United Bulawayo Hospitals okuyizo ezigcina izigulane ze-COVID-19. UAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Zimbili kuphela izibhedlela ezamukela uzulu jikelele kungena nhlawulo ephezulu ezibalisa iThorngrove Isolation Hospital le-United Bulawayo Hospital esezigcwele kuthi esemathadeyi sengaphezu kwabaningi kodwa asikagcwali osekuthiye iningi likhangelele eKusileni Hospital ukuba sivule uzulu athole usizo. Umqondiswe eKusileni Hospital umnumzana Absalom Dube uchasisa kabanzi ngokulungiselela ukuvulwa kwesibhedlela lesi. Abazelana le-Ekusileni Hospital umqondiswe IM4 Bulawayo umnumzana Busisa Moyo uvumelane loDube ethi sebelinde imvumo kahulumende ukuba isibhedlela siqale ukusebenza. Kunyanga ezimbili ezedlule uhulumende wathembisa wathi wenza konke okusemandleni akhe ukuba isibhedlela se-Ekusileni sivulwe, njalo bazalandela yonke imithetho yokuhlela isibhedlela andubana zivulwe. Kusenjalo izakhamizi zeMathebeleland South zithi zikhathazekile ngokuqansa kwenani labantu asebebulawa ligciwane leli kuhlanganisa labalele phansi. Isakhamuzi semaphisa eKezi umnumzana Whiteman Moyo uchaza ababhekane lakho.
COVID-19 kunesitshengiselo sokuthi iyatshisa njalo iyadla abantu bangcwaba abanye babo mihla ngemihla. Imingcwabo isigcwele indawo yonke nje ngendlela abantu sebeqaphela ukuthi bagqoke ama-mask. Siyabona ukuthi abantu bayananzelela ukuthi sekukubi phandle lapha.
Esinye njalo isakhamuzi seMathebeleland South umnumzana Ndodana Moyo uthi basengozini enkulu ngoba balemingcele eminingi elakho ukumemethekisa igcikwane le-COVID-19.
Khangeleke njengeMathebeleland South province ukubana sisengozini enkulu ngoba ngokudalwa ngendlela imvelo iMatabeleland South iyo elamabhoda angena kwele Zimbabwe abantu abaningi bevela kumbe bephuke siya kwele South Africa laseBotswana ekuphumeni lasekungeneni kwalawo mabhoda kukhona ukuqili kakhulu ubuchapha obenziwa iziphathamandla zikahulumende okufana nalokho ukungenisa abantu loba ukubaphumisa elizweni bengahlatshwanga bengelazwe njalo izithupha zokuhlaba.
Lisiyatshona ilanga la izolo ugatsha lukahulumende lwezempilakahle luveze ukuba kulabantu ababanjwe i-COVID-19 ngemva kokuhlolwa leli gcikwane abangamakhulu ayisificaminwemibili lasitshiyangalonye 809 kwabhubha abalichumi lasitshiyangalonye 19. EZimbabwe kulabantu abedlula inkulungwane ezilichumi lambili 12,357 abagula i-COVID-19 sekwabhubha abaphose bafike inkulungwane ezimbili 1,878. Lokhe ubhubhano lolu lwaqalayo ngombimbitho nyakenye kulabantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amahlanu lane 54,474 abahlolwa bafumana belegcikwane le-COVID-19 kuthi abedlula inkulungwane ezingamachumi amane 40,239 sebasila kulolu bhubhane. Ngemizamo yokumelana lokumemetheka kwe-COVID-19 ezweni uhulumende ufake iziqondiso ze-lockdown ezikuhlandla lesine lapho amavinkili asezavula ngehola lesitshiyangalombili ekuseni 8 a.m. avale ngehola lesithathu ngemva kwemini enkulu 3 p.m. kuthi uZulu kumele ame ukuhamba-hamba ngehola lesithupha 6:30 p.m. ambama kuze kuye kuba lihola lesithupha ekweni njalo akusela uhamba-hamba phakathi kwamadolobho amakhulu emizameni yokwenqabela ukuthelelwana kwe-COVID-19. Kodwa uZulu uthi kuba yize ngoba uhulumende akancedisi uZulu ngokuphila ngesikhathi se-lockdown. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Silokhu sikudaba luni. Ingcwethi kwezempilakahle seziveze ukukhathazeka ngokuqansa kwenani labantu asebetholakale bele-COVID-19, ikakhulu umkhakha omutsha obizwa ngokuthi yi-Delta. Osusidla ubhedu uvelela nge-South Africa. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuze ngesikhathi eZimbabwe selilabantu abazinkulungwane ezedlula amajumi amahlanu 53,665 asebebanjwe bele-COVID-19, lokhu leli gcikwane liqhamuke elizweni nyakenye ngombimbitho. Kuthi abangabaphose inkulungwane ezimbili 1,859 asebebulewe yileli gcikwane. Ngalezi nsuku inani laba banjwa yilo mkhuhlane nsuku zonke selidlalela phezu kwenkulungwane eyodwa njalo selibulala abaphosi bafika amachumi amabili ngelanga. Lokhu kusho ukuba uZulu weZimbabwe kumele azivikele emkhuhlaneni lo ngoba sekulesavunguzane sesithathu esenza abantu begule kanzima ukwedlula kudala. Izibhedlela ezifana leParirenyatwa eHarare leMpilo Hospital kobulawayo zibikwa sezigcwele abantu ababulawa yilo mkhuhlane kuthi umoya wokuphefumula we-oxygen ubikwa ususilela. UDokotela Gerishaba uthi sokudingakala ukuba uZulu azinakekele ngoba lo mkhuhlane ususidla ubhedu.
Ama cases awe COVID-19 asengezelela. Nxa unanzelela kwathi kuqala ama case ayemalutshwane kodwa kuthe sokusiya ngenxa yama lockdown akade khona. Kodwa uhulumende uthe sethukulula izibopho ze lockdown ukuze umkhonomi lawo uncediseke ngcono. Sinanzelela ukubana ama cases asesiya esengeza.
Lokhu kusekelwe ngesinye sakamuzi seHarare unkosikazi Nompilo Sibindi. Yena ukhuthaza uZulu ukuba ahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19.
So far, it looks like it's going to be our only hope to minimization of this spread of this pandemic. So, mbone ngani ukuthi siyithathe ngaba iyo yodwa option yethu out of this situation.
Kodwa umongikazi kwesinye isibhedlela seHarare unkosikazi Thozile Chifamba uthi uZulu kumele azivikele ngokulandela iziqondiso ze-COVID-19.
Ngavuma ukuthi bangihlabe ngoba ngiyazi ukuthi yini. Ngoba any drug engenayo first yahamba kuma health officials and then the health personality ngokwayo besifunda ngayo ama workshop ukuthi ihlatshwa njani ihlatshwa umntu njani ngawapha ama side effects nceda ngani. We were never given anything kwaphonga ukuthi kuthiwa i-vaccine sikhona kusasa layiniwe. Mina ngeke ngayithatha mina, what if ngingafa ngayithola.
Ekhuluma yeRozeka kungcwatsha omunye wabali bempi yenkululeko uMajor General Shadrick Chiramba umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthaze uZulu ukuba aqaphele ngoba lo mkhuhlane ukhwaza ngolaka ngalezi nsuku.
We should therefore not gamble with our lives.
Kumele singadlali ngempilo zethu. Ilizwe lethu seliphansi kweziqondiso ze-lockdown zohlobo lwaphezulu lapho isizama khona ukuba silwisane lalo mkhuhlane.
Ngokuqanda kwenani labantu ababhubhayo ngalo mkhuhlane, uhulumende usebeke iziqondiso ze-COVID-19 ze-lockdown umongameli esefake ilizwe phansi kwesibanga sika-level 4. Isibanga lesi sesenza ukuba abantu basebenze amaholo amalutshwane. Kube labantu abalutshwane emsebenzini, wavimba ukuvakatshela nemadolobheni, wamisa imibuthano yabantu egoqela inkonzo lendawo zokuzikholisisa. Imibuthano efana lezimfa isiselile abantu abangamashumi amathathu kuphela, kuthi amabhawa kawasavunyelwa ukuvulwa. Imele isitudio 7 ngiseHarare, ngiwumlondolozi Ndlovu.
Isiphathamandla esibona ngombukiso wamabhizimusi weZimbabwe International Trade Fair uMnumzana Busisa Moyo ubikwa esithi usuza kuba khona kusukela mhlaka 21 kombandula kobulawayo athi ngontulikazi ukwenzela ukwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19. Encwadini yabikwa ilobele uhulumende, uMnumzana Moyo uthi iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 zizalandelwa ngokuqinileyo ngaleso sikhathi. Amazwe asegcizelele ukuthi azabukisa abalisayele Angola, Belarus, Botswana, Indonesia, Japan, Malawi, Mozambique, Namibia, Nigeria, South Africa leTanzania. Ngakwelinye icele uhulumende uthi uzaphatheka embukisweni ofanayo kweleRussia, oyiRussia International Industrial Trade Fair. Asizweni umbono kaMnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZCTU, esigabeni sangentshonalanga yelizwe ngalolu daba.
Into enhle ukuthi ngabananzelele kathesi ukuthi igcikwane leli ele-COVID-19 inombolo zakhona esingama-states akhanya aqansa abantu asebegula lowo mkhuhlane babahlaselwa nomkhuhlane. Singathina yiplanning yenzakalala kuyikuhlela nje. Kungasifika kuSeptemba kunanzeka ukuthi engxenye futhi leli gcikwane liloku liyisimo esiso sorobe seliphezulu futhi engxenye leyi trade fair layo still amadesi engadluliselwa phambili. Ngibona ngathi ekuhleleni lokuthi uplan ukuthi hayi mana ngifike laphana ngibone ngizobona ngibona kuqondile ngoba singananzela igcikwane esikhanya saphila lalo sibile kwesikhathi esithile nxa sikhangela. Kodwa akakuthi ukuthi singasaplan ingqondo yokuthi hayi igcikwane likhona kodwa impilo ayiqhubeki siya phambili. September sibona ngathi kuhle ukuthi siyefika kuye sibone ukuhamba kanjani ngoba uJuly wayengasavumi nxa ukuthi amanombolo bezikhanza siya phezulu. So ngumkhumbulo omuhle ukuthi bakhuphe kathesi kuJuly bafukele kuSeptemba. Kodwa la uzakhangelwa ukuthi abe yisimo banxase sifika ku.
Siyabona njalo ukuthi amankampani edlula ichumi lanye, 11, asethe azabuya ukuzobukisa. Singathi lokho kungalethela ilizwe inzuzo yini? Njalo umbukiso lo unganceda usomabhizimusi labanye abande ukuthola inzuzo kuwo.
Well, ngasikhangela inombolo zalamakampani, inombolo ephansi kakhulu, kodwa ke akumangalisi kakhulu ngoba ngasikhangela umhlaba wonke ngenxa yendaba le-COVID-19, izinto zonke zikhanya zehlile esifili zayaphansi. So ke abantu abaningi kumbe samakhampani amaningi ngenxa ye-COVID-19 atshayekile kakhulu kwezemnotho wazo, atshaye kwezenzuzo zabo. So ke abanengxeke kubehlula bakuye njalo abanye futhi ngabe besesaba wena le-COVID-19 ehlaseleyo. So esingakutsho yikuthi thina nxa sikhangela, yebo kambe ilizwe akusuke kulincede kakhulu kangako, kodwa ke khona okuncane okuzangena kuzancedisa lakho ngoba into eqakathekileyo lapha yikuthi i-trade fair le kumbe umngqondo wokuthi kumakethwe ezomnotho welizwe ungami. La nxa sikuCOVID-19 khona okuncane kwenziwe ngoba nxa sinanzela kathi ezivele impilo yakhona iye ukuncengisa. So ke kuba nzima uhluthi hayi umbanzala mbukiso senhlenzisekela kungakhathaza njalo ilizwe kusasa. Kodwa bona abalitshwana ababuyayo njengoba sivuma ukuthi eqinisweni hayi kuzaba nje kuthondele kancane ukuthi kuncedisa ilizwe sibili kwezokuthuthuka kwenotho, kuzaba kuthondele kancane. Kodwa ingqondo yokuthi enalo ingqondo yokuhlale kubikisiwe ihlale ikhona emkhumbulweni wabantu lanxa sekuCOVID-19 ukwenzela ukuthi phose lapho ezakwehla khona singabi sisabuyele emva, kodwa abantu bebesazi ukuthi hayi kodwa sile ndlela esijali kwenza ngayo kubana sibukise indlela yokuzama ukuthi si-attract-e kumbe sidonsele abantu bana bazibuye bezoyinvesta elizweni. La makhampani la abukise impahla abalazo bezama ukuthi bathole ama-orders kwenzela ukuthi bancediseke. So esingakutsho yikuthi while samakhampani emalutshwana kodwa khona okuncane okuzangena lapho siyakwemukela ngoba isikhathi sakhona singeza kubalekela.
Lo ngumnumzana Ambrose Sivindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso ye-ZCT esigabeni sangentshonalanga yelizwe, njalo eyisiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Live talk namhlanje sikhangela ukuqansa kwenani lasebefunyana bele coronavirus eZimbabwe ngalezi nsuku. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Kulo mdlali womdlalo wegolufu odujulwe wafa labanye abesilisa abathathu akade labo esiqintini seKenso eseduzane ledolobho leAtlanta esigabeni seGeorgia khonapha eMelika. Madubula ubikwa ebalekile kuze kube manje lokho engakatholakali elokho esadingwa ngamapholisa. Usibalukhulu wesabelo seFlorida uGovernor Ron DeSantis usethule umthetho amanzonzo komumo wezinto esiqintini ezingaba ngezilishumi lanhlanu ngemva kokuhlaselwa yisavunguzane se-tropical storm Elsa izolo ngemva kokudala umonakalo omkhulu ezihlengeni ze-Caribbean ngolwesihlanu. Sisiba yisavunguzane sakuqala lonyaka esiselwandle olwe-Atlantic. Amapolisa abika ukubana kulimaleka kubi abantu abathoba mina emibili izolo ngemva kokudubulana kwabantu endabeni ebigeziswa izimoto esiqintini seFort Worth esigabeni seTexas khonapha eMelika. Wake waba ngumongameli weSouth Africa umnumzana Jacob Zuma walile ukuyazinikela emapholiseni ngemva kokugwetshwa engekho emthethwandaba ukubana ayebhika onyanga ezilishumi lanhlanu efunyenwe elecala lokweyisa umthethwandaba. Ekhuluma emzini wakhe osenkandla esigabeni sakwaZulu Natal phambi kombuthano wabamsekelayo besithi uyahlukuluzwa nguhulumende, uthena uyasiphikisa edale lesi sigwebo emelwe ngamagqwetha akhe. Abohlangothi olubona ngeziphepheli enhlanganisweni yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations Refugee Agency bakuthaza amazwe omhlaba ukubana bengajiyi phandle abadinga ukuphephela emazweni lawo uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 eye-vaccine. Ezwekazi le-Africa amazwe asebhalisile iziphepheli ukuba zihlatshwe limijovo aguqela ele-Senegal lele-Cameroon.
Abenhlanganiso yeZimbabwe Civil Society Organization Scaling Up Nutrition Alliance bona abasebenza labo gatsha lwezempilakahle bakhuthaza omama ukuthi baphe abantwana ukudla okwakha umzimba okugoqela uchago lwebele ukuze bondleke kuhle. Abenhlanganiso le basungule umkhankaso osudale ukuba kuvulwe indawo ePhalamende lapho amalunga leli dale alabantwana abancinyane amunyisa khona. UMark Peter Ntambe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umkhokheli wanenhlanganiso umnumzana Kulakwashe Zombe uthi ukusilela kokudla okubalulekileyo empilweni yabantwana ludwo olukhulu kuleli oludala ukuthi abantwana ikakhulu abangaphansi kweminyaka emihlanu abangena kusilinganiso sokungamachumi phose amathathu ekhulwini 26% bengaqhakazi i-stunted growth ngesilungu.
The National Nutrition Survey of 2018 indicated that 26%, so that is one in four children shorter than their expected height.
Uzombe uthi baphakathi kumkhankaso wokuxwayisa abazali ukuba batholise abantu babo ukudla okwakha umzimba ikakhulu phakathi kwamalanga ayinkulungwane 1000 days inqabe sanda kubelethwa. Wengeze wathi umntwana kumele amunyise ibele likanina aze afikise iminyaka emibili kumbe edlule lapho, njalo aqale ukuphiwa ukudla okufaneleyo nxa esenenyanga eziyisithupha kusiya phezulu. Ukudla lokhu kugoqela izithelo ezicholiweyo, umhluzi kumbe i-fruit juice ngesiNgisi, ilambazi lokunye okuchiyeneyo. Kodwa abanye omama bathi kunzima ukumunyisa umntwana okweminyaka emibili ngoba kumele baphandele izimuli khona okusuka kudale ukuba bakhuphe abantwana ebeleni masinya sebenatha igula. Unkosikazi Lindwe Sibanda uyachasisa.
ekuseni umntwana usafika imini kwaphela wenjani yabe ngamunyanga kodwa uqhabela umntwana uyalifuna kakhulu umntwana anza kanye ngeviki na kumbe ngelanga kanini na
amazwi kamasibanda agcizelelwe ngunkosikazi Tracy Mabiza
sithi umntwana ngabe izinde 1 month le 3 months sebenika iphonti sebenika okunye okungayo ngelanga kade ikuniki ibuhlupho sesihlala la kwabantwana abaningi okunanzelile abaningi sekunamakhwati bahlelele izinto ezithile abasakhulu benamathambo aqinile ngoba abamuni
oqhuba umkhankaso wokukhuthaza ukwendliwa kuhle kwabantwana ekubulawayo umnumzana Craig Nyathi uthi lolu dubo lubhahile kuleli dolobha kanye lasemhlubulweni weMandebeleni nje jikelele
isilinganiso sami sokuthi phakathi kwabantwana abangu-4 oyedwa uyatholakalele malnutrition okubangela malnutrition singakubeka ezigabeni ezintathu okokuqala yikuswela ukudla okufaneleyo okulungileyo lokwanela
umnumzana Nyathi uthi kuqakathekile ukuthi omama bebekwazi ukudla okumele kudliwe ngabantwana ukugoqela okwesintu khona athi akumelanga kukhangelelwe phansi
ulwazi lokulima izilimo lezisilalo abadala bebekulima siyazi ukuthi ukuhambelana lomumo womkhatho njalo so kulula ukuthi sikugcina ukudla lokho sikulime sikuvune sikugcina
iZimbabwe Civil Society Organization Scaling Up Nutrition Alliance ethi njengoba iParliamente sokule ndawo yokumunyisela amabhizinisi kumbe indawo zokusebenzela lazo kumele zenze okufanayo ethi njalo kumele kuguqulwe imithetho abesifazana abaphiwe ikhefu elide lokundla lokunakekela abantu babo ukuze kuqedwe udubo lokungakhuli kuhle kwabantwana lolu standard growth inkuthazo le isekelwe njalo nginobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi ZCT umnumzana Jafet Moyo yena othi basuka kude belelale lilungelo
besingathi sesiphumelele ukuthola ikuthi nxa ke indaba yematernity lendaba yepaternity sesifumene phezulu sesitholile isingama convention ama countries athize kugoqela le Zimbabwe selike la ratify ake ama conventions e maternity
iZimbabwe Civil Society Organization Scaling Up Nutrition Alliance ixwayisa njalo labantu abadala ukuthi badle ukudla okulungele umzimba ukugoqela inyama lanxa nje bengamelanga bayandise imbida izithelo lokunye okungavikela imikhuhlane edalwa yikudla okungalunganga ngimele iStudio 7 eHarare nginguMark Peter Ntambe
Usekhwetha mfundo solwayo ngwenya obambe ngokwesikhashana isikhundla somqondisi wesibhedlela sempilo uthi banenge abathapha umkhuhlane weCOVID-19 abalaliswa esibhedlela lesi okwenza uswelakale imbeda yezigulane uthi kumele abantu balandele okukhulunywa ngodokotela ngoba ukumemetheka ngamandla omkhuhlane lo
lapha amahlabu ezulu sesisenkingeni njengoba sasikhuluma umnyaka suzowaphela lokho kuluma ngendaba yobhubhane lolu ubhubhane lolu soluyandile ebantwini okumangalisayo kwamagama njalo ngelanga ngelanga abantu ababanjwa ubhubhane lolu luyaluqansa khonapha kobulayo laseZimbabwe jikelele ubhubhane lolu nxa lufika ebantwini luqala luyande kakhulu lungene kwesokuthi uzathola ukuthi abantu sebeqala ukungena ezibhedlela Jalo sokuqala sibedlela njoba lawo balile wabona emanyuzi pepeni ukuthi abantu inani labantu abasezibedlela lokho liqansa lisiyaphambili. Kuyathi kusiya ngesikhathi uzathola ukuthi abantu abaningi bazashona nxa bengajintshi lokhu esikukhulumayo ukuthi ubhubhane lolu. Lubangelwa into yonaleyo ukuthi abantu abalaleli into ezikhulunywayo abalandeli izinqumo ezifakiweyo phansi. Eze lockdown protocols lezo ezikhulunywayo. Okwamanje ungahamba edrobheni uyathola bayenza iziminye eminye. Bekipa makala abagqoka ama mask khonoko esikukhulumayo bakhupha ama mask bebe umlomo lamakhala phandle base siminye eminyeni baphete bayakhuluma banompolelana ubhubhane olubi kangaka angiboni ukuthi abantu pho bazayithuswa kuyini ukuthi umbe balaleli into ezikhulunywayo ngoba ingozi le esikhona lapha emhlabeni ijikelele la khona pa kobulaya leZimbabwe yesabeka okwamagama.
Manje kumele kwenziweni isikhwica mfundo ngwenya ngodaba lolu ngoba kukhanya ngazani kuya phambili lokhu kuyamemetheka ngamandla.
Lolu bhubhane lolu asiyonto yokudlala le. Inkalakatha yomlilo onzima oyathatha umphefumulo yabantu omningi ngesikhathi sini. Yikubona besi khuluma nje sixoxa kangaka ukuthi abantu bezama ukunanzelela ingozi ebuyayo. Ingozi sifikile singeni lekhaya. Abantu lokho bengalandeli izinqumo ezifakiweyo. Lokho besenza isiminye eminye begathi izimoto begcwale begcwale phakathi kuyisiminye eminye khonapho. Emalayinini lapha kumelelwe izinto ayithatha imali evela emazweni emabhenki ngaphi ngaphi. Uzathola iziminye emine zibambile mfimfimfi. Angikwazi ukuthi pho abantu bazancedwa njani nxa bengalaleli into ezikhulunywayo. Abalaleli khona kufake izinqumo ezifakwe nguhulumende ziyanceda ukuthi bahlanze izandla begqoke ama-face mask okuqondeleyo bengahambi uphonge uhambe uvukele uhambe edrobheni behlale phansi ezindlini zabo labokhosikazi abo behlale phansi. Ngoba lokhu ukuthi bazame ukuthi kumbe umuntu uyathengisa kumbe uyenzani, akangiboni ukuthi inyanga le ebuyayo esiya phambili ngapha abaningi abantu siyabe singasekho emhlabeni. Lolu bhubhane luzobhulubisa impilo eziningi ezabantu. Yikho ukuthi ngixwayisa abantu, xa abantu bengalalelanga njalo, hhayi bazazibonela isimanga esibuyayo.
Lo ngusikhwica mfundo Solwayo Mgwenya osebenza isibhedlela sempilo bexoxa loGibbs Dube weStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela lona enkundleni yokuxhumana iFacebook kukhasi leVOA Ndebele. Wezemidlalo, iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu elaziwa kakhulu ngegama elithi Zimbabwe Warriors liphakame lamhla ekuseni lilubhekise kweleSouth Africa lapho eliyaphatheka khona kumncintiswano walonyaka owenkezo yeCOSAFA. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanje usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ikhuluma ngesikhathi iqembu lamaWarriors lisanda kuphakama namhla ekuseni uyisikhulumeli senhlanganiso ebona ngokuqhutshwa komdlalo wenguqu elizweni yeZimbabwe Football Association iZIFA uXolisani Gwesela uthe balithemba ukuba iqembu lamaWarriors lizaphenduka layo inkezo yeCOSAFA ekupheleni kwemidlalo yalonyaka.
Inhlanganiso yeZimbabwe Football Association ifuna ukwazi uZulu ukuthi abafana beTomaWarriors sebesukumile besuka eHarare ebelubhekise ePort Elizabeth eSouth Africa lapho okuzadlala khona umdlalo we 2021 COSAFA Cup. Siba fisela inhlanhla abafana bakithi ethemba bazadlala kuhle banqobe.
Akusenjalo umqeqeshi weqembu lamaWarriors uDraft Golo Garusic kanye lomunye wabasekeli bakhe uLoji Dembe kabayenelisanga ukungena elizweni leSouth Africa ndawonye leqembu lamaWarriors. UGwesela ukhuphe umbiko elanga selisiya ngomtsha wendoda esithi uLo Garusic ubevele ngela visa emvumela ukuba angene kweleSouth Africa njalo bebengazange bemdingele ngemva kokucetshiswa yilabo abaphathise ukugoqa uhambo lweqembu lesizwe ama-travel agent. Uqhubekele phambili wathi uChitembwe yena ukuluhlu lwabantu abangasavunyelwa ukungena kulelo lizwe njalo baphezu kwemizamo yokulungisa amaphepha kalo Garusic ukuze alandele. Intatheli zindaba yezemidlalo uNeshim Gogoera usole kakhulu inhlanganiso yeZifa ngalesi sehlakalo.
Okwenzakale kweleSouth Africa ukubana uLoga ongumqeqeshi omkhulu akala visa yokungena eSouth Africa kuhle kwatshengisela ukuthi iZifa hayi itshengisela ukungahleleki lokungaqoqeki kwayo ngenxa yokuthi into abazaziyo ukuthi nxa umuntu ezahamba umele be lamaphepha afanele. Kanti uLoji Dembe ukuthi kayavunyelwe ukungena eSouth Africa kuyinto layo mhlawumbe akade yazi ukuthi kutshengisela ukuqoqeka mhlawumbe kulutshwane.
Umqeqeshi weqembu leDynamos uTondira Indiraya kanye nomqeqeshi wabo Nozindi uThembo Chuma bona bavunyelwe ukuba bangene kweleSouth Africa. Umncintiswano walonyaka ukhangelelwe ukuqala kusasa ngolwesibili mhlazi isithupha kunyanga kaNtulikazi usiyafika emaphethelweni mhlazi ilitshumi lathoba minombili kuyo njalo inyanga kaNtulikazi. Ilizwe leZimbabwe liphakamiseke kaningi inkezo yeCOSAFA kumbali yalimidlalo njengoba selanqoba kumncintiswano yesithupha kusukela lo mncintiswano wokuqala ngomnyaka ka-1997. Iqembu lamaWarriors likusiphala sikaGroup C ndawonye leMozambique, iNamibia kanye leSenegal. Ngolwesine lizadibana leMozambique emdlalweni walo wokuqala kuthi leNamibia lizancikelana leSenegal. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanjini.
Singakehlukani esikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Iziphathamandla zesibhedlela seKusileni kobulawayo zithi sezilesiqiniseko sokuba isibhedlela singavulwa kulandela ukuhlolwa kwaso zingcwethi kwezempilakahle. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.